Okwakhathesi mbona ngani hhayi kusaqoqekile kuyahamba sibili njalo engingakutsho ukuthi sesivumelene lokuthi i-venue ye-Congress izabe isiseHarare osokusele-ke ukuthi sihle siyeqedisa-ke imisebenzi yonke esayi-asayinwa i-National Council bese siyaripota-ke ku-National Council then i-Congress lisiba khona sokufakwa ilanga.
Ya, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ukuze umuntu ancintise bayenelisa yini ukuthi kathesi baqalise ukukhankasa?
Ya, okwakathesi ngoba sokuvele sokuyinto eyazakalayo ukuthi zonke izikhundla-ke ziyabe zikhankaselwa kutho ukuthi-ke ukukhankasa sebengaqalisa kodwa ukukhankasa ayisikho lokho esikufuna ukuthi sibone abantu bahamba sebesenza imihlangano engalunganga eza kwenza ukuthi bandlali ingabi lesimilo esiqondileyo. Lo oyabe khankasa uyakwanisa ukuthi wonke umuntu ekhona abantu bebuthanisiwe njengalokho indlela abayibo abazakhetha ngayo ayekhulumisana labantu akusonto embi ukuthi yenzakale lokho kodwa siyakuqinisa ukuthi hayi laba abakwenzeka bakwenzeke ngobunono obukhulu obutshengisa ukuthi ngabantu abahlonipha abantu njalo abahlonipha ilungelo labantu njalo bezihlonipha bona ngokwabo.
Sizwa kuthiwa isisekelo sombuso webandla silakho ukuguqula ukwenzela ukubana kube lezikhundla ezimbili zikamsekeli kamongameli. Kungaliqiniso yini lokho?
Well, abantu bantu bayakhuluma into abazicabangayo labani lami futhi abantu bama-newspaper liyabe libuza liqalisa nokuthi omunye uzwe into eyikhuluma mhlawumbe bese-church kumbe bese-bower sehambe kukhuluma-ke. Okwakathesi-ke thina esingakutsho ukuthi sokusethwe amakomiti azalungisa kubakhangele lokho okufanele ukuthi kuguqule esisekelweni sombuso. Kodwa-ke kaba isiyo komiti nje kuphela ezaguqula, sikhangelele ukuthi imibono yokuguqula leyo izavela-ke ebantwini abayibo abamela uzulu jikelele.